isindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 kumpalakazi 2018 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le PF Zapu lezano ngomnyaka ka 1987 iUnity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwegugrawundi lungahluzwanga.
Kwenzakala ngenxa yokuthi khona uyinyu hlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala. Sizwisise khonokho elisingene ejogwini lakhonokho elifuna sikwenze.
Izakhamizi zemaphandleni zithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, kungakho kazisoze lijabulele ilanga lekhisimusi yalonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho osekudale ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lonyaka womile, mina nami ngusomabhizimusi nje umuntu ozibonela ukhanda khandayo izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akudlalo nyaka. So sikhangele nje ukuthi avelele iChristmas Day kubhayiza kuphela, vele akula lutho.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizosizwa kuwona lo msakazo. Iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le-PF Zapu lezano ngomnyaka ka-1987 iUnity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwegugrawundi lungahluzwanga, njalo kwaba lembadalo kulabo abathinteka kuleso isehlakalo. Ibutho le-5th Brigade libikwa labulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 e-Midlands le-Matabeleland, ilizwe lisanda ukuthola uzibuse okwabangela ukuthi wayengumkhokheli we-PF Zapu uMuyi umnumzana Joshua Nkomo kanye lowayengumongameli njalo ehola ibandla lezano umnumzana Robert Mugabe belobelane lesi isivumelwano esabumba ibandla lezano PF. Intathela izindaba yethu bathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcwele.
Umnumzana Lungani Ndebele uthi ukubambana lokhu akusikho ukubambana kweqiniso.
Kunzima ukuthi ngikhulume ngithi irrelevant or not, ngoba yona ngwayo iunity yankhona mina angiyibali njengeunity, ngoba iunity nxa ngiyidefina mina ayisikho ukuthi khona kumele kube lomunye umuntu oyabe se-forced to unite with someone. Ngibona ngani iunity is supposed to be by merit. Kwenzakala ngenxa yokuthi khona uyinyu hlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala. Sizwisise khonokho elisingene ejogwini lakhonokho elifuna sikwenze. So to me I can't say there's any unity, ngoba even singaze sikhangela country wide to say unity in this country is taboo, because unity there's a large outcry for democracy. Unity is hands and gloves with the democracy.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili wathi ukubambana kumele kube lasembonweni ukwenzela ukuthi kube yokubambana kweqiniso.
Ubandlululo soluluzumuntu olunengi kuleli lizwe, ngoba uzakhangeka ukuthi khona even kusukusela le sasibuka kubandlululwana nge-race, amakhiwa wabandlululwana ngemhlobo, ubandlululwana ngesithiwa i-nepotism. Kathesi ubandlululo olukhona ngolwe-opinion, olombono, sesibandlululana ngombono. And as long as we still have got i-leadership that can say phansi labantu abayilokhu, phansi labantu abayilokhu, akula unity ekhona.
Umnumzana Socks Mabena uthi lolu suku sokulikhefu nje elokuziphumulela.
Lokhu nje lusuku lokukhumbula izihlobo ezalahlekelwa imphefumulo ngesikhathi sombhuqazwe, hashi esokubambana. Akumele sikhumbule ukuthi lokhu kwenzelwa ukuthi ibutho legugrawundi lime ukubulala abantu esigabeni seMatabeleland jikelele. Kungayisikho lokhu ngabe kuthiwa kwaqhubekela phambili isigaba sonke sasizaphela, ngabe khathesi mhlawumbe sokuhlala abanye abantu kulesi sigaba. So mbone ngani mina lolu suku akuzange kube lokubambana okwaba khona, kwaba nje lokumiswa ukubulawa kwabantu abangelacala yikhozi ukukhumbulayo lamhlanje sikhumbula nje kuphela imphefumulo izihlobo abangane abazali bethu okhulu labo gogo emakhaya babengazi lutho kodwa belahlekelwa imikhuhlane belahlekelwa izimpilo zabo belahlekelwa ngabantu ababo belahlekelwa izihlobo kungela sizathu nje
abanye abanjengomnumzana Thabani Moyo bathi lolu suku akusilo lokubambana kuphela kodwa ngolokukhumbula imphefumulo eyalahleka ngesikhathi sombhuqazwe njalo kufanele abonayo bevume abakwenzayo
le ilanga lokubambana lona lele esalitshelwa ngabadala ngendlela esengibona ngayo mina hayi sokumele kusetshenzwe ngendlela ezokuthi khona abantu sokumele becabange becungu lokuthi khona sivela ngapi sifuna ukuya ngapi njengabantu mangikhangele ngikhangele abantu be-region le yakithi yasemandebeleni ukuthi khona abantu sokumele benze njani ukuthi sivele imvelaphi yethu yokuthi sifuna ukuya ngapi ngoba iningi lethu asisasebenzi phela sesizisebenzi ngoba nxa abadala bengasozi nxa abantu bengasozi behlale phansi rather bekhulume ukuthi hayi sivelaphi siyefuna ukuya ngapi ingathi ngesilungu plan for the future of our children and our grandchildren. There's nothing that we are doing. Avela kunalo ndizengabisibenza. Siyabe sitshona sihlezi sikhangelele senwaya amakhanda ukuthi kanti sivelaphi siyangapi. Hayi asihlaleni phansi senze into eyiyo ukuthi abantwabethu nabazukulu bethu kusasa sibatshile into eyiyo okufanele siyitshile.
Lo nyaka ngumnyaka wesibili ilizwe lingenzanga umkhosi omkhulu njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSeni Sibanda owenhlanganiso yeChristian Alliance yena osichasisela okuningi.
Ilanga leli liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala lamisa ukubulawa kwabantu okwakusenzakala. Siyakwazi ukuthi baningi abantu abasebechithekelwe impilo zabo. Ngakho ke ukuthi inkokheli zavumelana zalobelana phansi kwaba lokuthula kuqakathekile kakhulu lokho njalo kwesibili lilanga ilanga elisitshengisela ukuthi thina njengamaZimbabwezi siyakwanisa ukuthi sihlaleni phansi sike sikhulumisane sizwisisane sixolelane siqhubekele phambili lokho sizama ukulungisa indaba zethu mbona ngani umzekeliso wathiwa ngubaba uNkomo uqakathekile ukuthi abantu abaningi bawufunde. Siyakwazi ukuthi uNkomo wanikela impilo yakhe waphakamisa ilizwe laba ngaphezulu kwezidingo zakhe yena njengomuntu njengenkokheli ngoba nto siyakwazi ukuthi wayelebutho naye okokuthi wayengakwanisa ukuthi alwise kodwa wabona ukuthi impilo zabantu ziqakathekise ngakho ngibona ngani isifundo esizifundayo kule ndaba singasinceda namhlanje ukuthi singalungisa njani indaba zethu ezizwe ezihluphayo nalezinkonga kathesi eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi ilanga leli alilethanga ukuthula ebantwini abalahlekelwayo ngesikhathi se-ground kwakuphakathi kwabakhokheli kuphela njalo ibandla lezaphula ginywa.
Mbona ngani indaba yokuthula luhambo ayisonto eyenzakala ukuthi kumbe sinamhla sokusayiniwe sokuhle kwalunga konke. Siyakwazi ukuthi namhlanje sokule-NPRC indaba le-ground ayibonanga ilokhu ikhona ilokhu ikhulunywa njalo lokhu kudinga ukuthi ingalungiswa njani. Siyakwazi njani ukuthi bona abantu bemathebelelene labantu ababa yibo ababulawayo kumbe ababulawela izihlobo zabo. Lanamhlanje indaba le ilokhu indaba echisayo ile indaba efuna ukuthi ilungiswe. Njalo siyananzelela ukuthi abakhokheli bona abakhona kathesi bayavuma labo ukuthi lindaba iqakathekile ukuthi ilungiswe abantu beZimbabwe ukuze baqhubeke baye phambili. Sinanzelele nokuthi izinduna nangwazo ezizwe ezilabantu abahlukuluzwayo okulabantu okulamangcwaba abantu abalokhu baweqa kuze kube lanamhlanje zithe zona sezifuna ukuyingenela lindaba. Ngakho mina ngibona ngani yebo Yesu kuthuzile kodwa ngibonani ithuba likhona ukuthi lokhu kulungiswe njalo siyakwazi ukuthi izaphu yavumelana nayo izani bavumelana ukuhlangana befome ibandla elilodwa. Okokuthi mbe kuleyo yaginye inye sengalungisana.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance sixoxela ekobulawayo.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz.
ELeZimbabwe namuhla ekuseni lihlaselwe yiwuzamazama komhlaba okubizwa ngesingisi ngokuthi earthquake, njalo ibile sisindo se 5.5 ku Richter scale, okusho ukuthi ibinga lasisindo esikhulu kakhulu. Inhlanganiso ebona ngezemvelo e-US Geological Service Agency ithi ukuzamazama lokhu kwenzakale eChipinge kodwa kuthinte lezinye indawo zelizwe ezigoqela iMutare, iMasvingo leHarare kanye lelizwe leMozambique. Lokhu kubangele ukuthi abahlali balindawo, ikakhulu abelezindlu ezakhiwe ngomdaka ezingaqinanga, badilikelwe yilezi zakhiwo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fumbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fumbula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, kungakho kazisoze zithakazelele ilanga lekhisimusi yalonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho osokudale ukuqonga kwempahla ezitolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
ELeZimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesibili ukujabulela ilanga lokuzalwa kukaJesu elekhisimusi. Imuli zivame ukuthi zihlangane ngaleli langa, ziphane izipho, kudliwe ezifele emlonyeni kunathwe, kudokhekhe bathenge lezigqoko ezintsha. Kodwa lonyaka iningi lithi ikhisimusi izafana lamanye nje amalanga. UNkosazana Salani Ncube weStezi uthi lonyaka babhekane lendlala embi kakhulu.
Sisebunzimeni, indlala ikhona. Uthola kunje kubuya inhlelo kuthiwe akuncediswe abantu abadala, uthole ukuhola abatsho ilokhu zemini uli ovedi ini, uthole ugogo uhamba ngodondo lobaba kaholi uze ukuziswa usizi. Okubangela khonokho yibo abakhulu ababekhethe ukuthi bhalanini abantu, so bona sebezikhethelana ngobungani.
Umnumzana Moli Khumalo oyelumene uthi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu.
Okwenzakale ku-2018 kuzakukhumbula engasoze ngakukhohlwa, yikuma kabi kwelizwe, ukuswelakala kwe-fuel elizweni, okuyinto embi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi impilo zethu eziningi vele ziyabe zifuna ukuthi zi-transport ngomgwaqo.
UNkosikazi Sibonge Nkosi Sibanda weSibhula uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubathiye betshaywa ngamakhanda.
Yoma abafisa ukuzincedisa le mazi ezivulekwayo, into zangkhona ziduro ukuthi sozithande. Uyathenga iflower nge-$4 sasuyithenga siyi-$7 vele kunzima ukuthi omama bengaziphilisa ngani, ukuthi bangabamba ngathi vele kunzima. Imazi esikolo ziyakhwela amasuku zonke, awulanto ezingaza zifata ngathi abesikolo ngazimazi zabona kuke ngithanda zixa uhulumende ekhona ongasiza ngakho esincedise khonapho.
Umnumzana Brighton Naroentalale uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizedlula njengawo wonke amalanga ngoba iningi labantu lingelamali.
Lonyaka womile, mina nami ngusomabhizimusi nje umuntu ozibonela ukhandakhandayo, izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akudla lonyaka. So sikhangene nje ukuthi avele le Christmas Day kubhayiza kuphela, vele akula lutho.
Iningi lezakhamizi litho kubadanisayo yikuthi inkokheli abazikhethayo kwezombusazwe kazisafiki ukuzokuza izikhalazo zabo. UNkosazana Agnes Mbangeni oyeGwanda North uthi abakazi bembona ummeli wabo edalela ephalamende selokhu bavotayo.
Nxa esafuna ukukhethwa uyasithembise ayi phansi lephezulu athi yena ngizabuya ngilenzile, wakubabuya sibi yena lo MP esiphinde samphinda yena. Wabuya kojoko konke wafica abantu behawula besiza ngapha, wathi hayi ngizabuya asizange siphinde simbone. Kunje nje lakhathi esilokhu savotayo emehlweni wethu kasimazi.
Ngaphandle kokuthilela kokudla okunye okulakho ukuswelakala kulikhisimusi ngamanamnede kanye lotshwala khona okungasatholakali ezitolo lemabhawa. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane Uthi kuyadingeka ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuze lakusasa libe ngcono.
Okokuthi ngonyaka ozayo nxa kungaba lokhu kunje so hayi hayi lizwe mbona livalwa lizwe ngoba abantu bathole nzima yona ikhisimusi ukuthi siyayidla njani ivi labo abantu bona babanathi utywala emabhawa kakula lutho akula tywala izinto ziyadura thina besikhangelela ukuthi aluba yena lo ndoda osibusayo engayehlisa ingqondo yakhe noma kungumfana lowo ahlale la phansi babonisane ukuthi kanti bangalungisa njani umnotho ukuze abantu babe right abantu balungelwe.
Ikhisimusi yalonyaka iza ngesikhathi odokotela bekhalale imisebenzi lababalithi betshengisela besithi bafuna ukuholiswa ngedola lemelika. Ukusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimoto emagalajini kuqhubekela phambili lanxa uhulumende bethe sithi uyalungisa lolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Ncube.
Langlela mshweshwe,
langlela nampawa fubembula,
langlela ntwandwe,
langlela,
langlela ntwandwe,
langlela,
langlela mshweshwe,
langlela nampawa fubembula.
Guka. Uyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ozindlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku weLoa Gweru umnumzana Matthew Nketa. Ya, owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Sandi, lapha ukhuluma noSabhuku Nketa eLoa Gweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha eLoa Gweru khathesi ngikhuluma nje ngimele inhlanganiso okuthiwa yi-Women Action Group. Inhlanganiso le imele amalungelo abomama labatwana abangamadokazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezeLoa Gweru ikakhulu ezelatsha iklinika eLoa Gweru Mission, eLoa Gweru Adventist, ezelatsha emakepesi clinic, ezelatsha emaboleni clinic, ezelatsha kwetumbire clinic eShagari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo oluqhutshwa yile inhlanganiso lwe-awareness ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukuthithwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela, emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi nakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lezibhedlela esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, khathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akawe kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela ngoba le nxa kukhitshwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu. Kathi esibhedlela abonomongikazi bakufundele khonokho ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulamathubi ngaphakathi ayiwagcina umuntu. So nxa kukhitshwa emakhaya ngapha amathubi lawana ayaba affected kumbe avaleke kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube nama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lomntwana ehluleke. Kathi nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela nxa ngaleso sikhathi esefuna ukuba lomntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi lozulu wonke weLoa Gweru leZimbabwe yonke ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu ngoba engxe umuntu oyabe emnike leso sisu esedisaphile, kumbe engxe umama lo uyabe erich nxa erichiwe umuntu angamaziyo umntwana lowo uzama ukuthi ngwakobani uzamgcina njani. Yikho ngesinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikho ubona umuntu onjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu bababa ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukisela emajakeni siya kubobaba abakhulileyo ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisi imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba wethu isikhathi wenza khonokho ngubalileyo.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani into elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo kanti njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo orejwa emnyameni onje njengalo yimi kuwo kathesi abantu angababoniyo ebusweni kodwa azithwale umuntu womuntu angamaziyo ukuthi umntwana lowo amthini. Uyabona ukuthi kunzima ukhesi 29 lowo kathi.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zelwagwelo ezelathwa eliwagwelo clinic, ezelathwa emakepensi clinic, ezelathwa emaboleni, ezelathwa kotumbire, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo kolokwenza le-abortion nendlela ezenzakalayo. And abantu mfisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu eclinic akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelathwa kula maclinic zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi information le bayishare baqokisane ngokuthi kuhamba njani ukukhithwa kwezithi. Okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo. Sifisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende ngolwabantu, sizosiza impilo zabantu ngoba impilo zabantu zisengozini nxa sekusiyekela abantu bekhithwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibongile babagandi lami, ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo madoda. Asisebenzeni siye phambili.
Loge bekungusobhuku welowa gweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana namhla. Sixoxa lo nkosazana Barbara Tanyani, umabhalane wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Esiqale ngokumbuza ukuthi isimo somnotho esikhona elizweni siphatha njani izisebenzi ezingabesifazana.
Udubo esihlangana nalo kakhulu kathesi luhlupho lemali le engekhoyo, njalo uhlupho lokungaholi. Singathatha amakampani kanjenge-National Railways of Zimbabwe, sitholakala kumama abaningi e-railways lapho engisebenza khona. Asiholi, sihola i-half salary and asiholi every month. Amakampani kanjengabo-City Council sometimes ama-salaries abo abuya gogo. Nxa umntwana ebuya efika endlini uyathi mama sengilambile, akula mntwana wabo wathi baba sengilambile. Kuyabangela le sithi khona yi-stress. Nxa engumama olamankazana wabe sekhitshwe ubuntu bakhe ngenxaukuthi uyabe sesehluleka lokuthi athengele amantombazana akhe lawo ma-sanitary pads. Siyakusiya amantombazana agcine sesiyakhomba kumbe esiyahlukuluzwa esenzela ukuthi bazuze imali yokuthi bathenge lawo ma-sanitary pads, wona asedura kangaka sesidinga achiphileyo esingazi nokuthi alungiswa njani njalo nokuthi abe selihlale isikhathi esingakanani emashelifini.
Kodwa inhlelo elilazo njengenhlanganiso ye-ZCTU libona ingani ziyasebenza yini ukuthi zenqabele ukuhlukuluzwa kwabesifazane emsebenzini?
Ziyasebenza kakhulu. I think nxa lilandela kule ndaba yokuhlukuluzwa kwabomama eyaphumayo e-immigration, yithi esayiqalayo leyo ndaba, sahamba sayagelisela e-immigration indaba leyana i-gender commission yasiphatha ke yasihambisa feda. Kuyikuphumelela ngoba abantu abaningi sakhe sabona sebebuya ngenxa yokuthi base bebone ukuthi uyasebenza ngani ya reporter uyasebenza ngoba sasihlangana le problem ukuthi umuntu uyabiyeza ukutshela ukuthi ngisebenzi nganxa usufuna ukuthi uthi asambe siyele ngesidaba uzabe nti hhayi lingahambi ngoba ngiyesaba ukuqotho omama abaningi bangama-contract workers bayasayina ama-contracts after every 3 months abanye after every 6 months so nxa i-contract lyani isi-expayile umanage uzathi nxa ufuna ukuthi ubulokhu usebenza ukuzolala lami ke zaba lama-workless ama-visiti sihamba sisiyabafundisa ukuthi lokhu akukho emthethweni nxa umuntu ngakwenza so wena kumele uyenze so zabatshela njalo nokuthi i-police case umuntu angakuharasa even ngomlomo hambe ye-reporter zeli ungani i-international labour conference ngojuni egeneva ngaba nenhlanhla ukuthi ngayikhona lami sibumba umthetho ozawukhangela ngokuhlukuluzwa kwabomama kumbe ukuhlukuluzwa kwabobaba but ngangikhuluma ngokuthi abathi kulizeka kakhulu emsebenzini kuyakhulunywa ngomsebenzi kuphela kodwa umama uyakwanisa ukuhlukuluzwa phandle emsebenzini and umqashi ethi mina kangikho responsible because uhlukuluzwe phandle so thina i-convention leyo sikhangela ukuthi khona i-world of work sayifaka yasabalala yaze yagoqela izile lanxa ngisemthoveni ngisemsebenzini kumbe nxa ngisemthoveni ngivele emsebenzini ngingahlukulezeka umqatshi wami kumele abe-responsible kumele angincedise nxa kuyukuthi ngifuna ukuye ekhoti ukuthi umama ayenze that process abanye bayagcina bengasahambi ngoba bengelamali zokubhadala amaleya
lapho-ke sokubuya kuholo kula kubandlululwa kwabesifazane okunjengabo-maternity leave lokunye
ukuba ndiyo kokho lokukhona yikuthi imisebenzi eminingi ele mali emlutshwane iyathiwa ngeyabafazi then le eminye emali eminingi iyathiwa ngeyamadoda ukuba ndiyo kokhona kukhona kuma-grading systems ukuthi omama yibabaza abasebenza imisebenzi yokupheka itiye yokuthanyela ematoilethi obaba bayebegcela emahofisini nxa sibuya ku-issue yamathenethi ama-employers kumbe abaqatshi abaningi kabafuni ukubhadala i-maternity leave into esithi paid maternity leave uzabona nxa ungumuntu ungumama oyi-contract worker angazithwala kuyase kuthiwa nxa esethembiswa akusela msebenzi kukanti umthetho wethu uyatsho ukuthi umuntu oyi-contract kumbe o-permanent banamalungelo afana naye i-labour act ithi i-maternity leave 98 days kodwa i-constitution yethu ithi khona 30 days so silabaqatshi asebefuna ukuqatsha nge-constitution ezimbabwe bechiya i-labour act abanye bayafuna ukuye njengazani bona abakwazi umthetho esingithi ngesikhiwa ukuba ignorant ngakukanti befuna ukuthi baqile abantu abangomama ukuthi babe namalanga amalutshwane ukuthi awo ukuthi baye kumathenethi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Barbara Tanyanyiwa umabhalane wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions i-ZCTU sixoxelayo ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha hayi-ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iningi lithi ilanga lokunanzwa isivumelwano sebandla le-PF saphu lezanu ngomnyaka ka-1987 i-unity day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwegugurawundi lungahluzwanga sizwile izakhamizi zemaphandleni zisithi umnyaka ka-2018 ubunzima olivalelisayo ngusithandekile mhlanga yikho napha e-Washington DC
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.